amabhenki avaliwe okuphambene lalokho uhulumende akade ukuthembisa abantu ukuthi amabhenki azabe evuliwe ukuze abantu bakwazi ukulanda amasentinyana abo abalawo khona ebhenki ibabhadale i-exam fee ye-olevule eyilevule edingakala nje njengoba inyanga iphelile kunje bakwazi ukuthenga isinkwa, bakwazi ukuthenga impuphu, bakwazi ukondla abantwana, bathenga imithi lamaphilisi, bakwazi ukuphila. Akukho khona lokho nxa ngabe ibhenki livaliwe. Nxa kuvalwa ibhenki kusho ukudla kakukho endlini ngokuba balutshwana abantu abale mali esingathi thina ngesikhiwa abaku-mobile banking. Abantu abaningi bayangena emabhenki, amapentsheni alandwe emabhenki, yonke into ilandwe ebhenki. Ngakho-ke nxa kuvaliwe emabhenki kusho ukuthi kuvaliwe yonke into. Yingakho nje la ma-supermarket ubuthi nxa ungena kiwabone empty kungelamuntu ngokuba phela abantu abala mali. Usizi luzakwanda ke lusiya phambili.
Manje ubona kuzaphile kanjani amalanga angu-21 wona amabhanga evaliwe?
Nxa amabhenki engasavulwa ngakusasa lokho okusayo kutsho khona ukuthi impilo izakuma ebantwini ngci akulalutho luzahamba bazabula indlala abantu ngoba phela njengoba senge ngasho ukuthi amasentinyana abantu laba bangathi bakuzuzile lokhu lalokhuyana kuhlala ebhenki nxa kungasatholakali kutsho khona ukuthi kakusoze ukuba le mpupha, akusoze ukuba le sinkwa, akulandlela ozakondla ngayo abantwana nxa ibhenki ngekho. Akulandlela yokuthi kubhadalwe i-O-level, A-level, i-exam fee, kutsho khona ukuthi yonke impilo iza kuma elizweni, usizi luzaba lukhulu. Angikwazi ukuthi nguhulumende onjani owehlulwa ngamabhenki nje. Kuyabonakala ukuthi ngumhlambi kazelusile umuntu uyazenzela akuthandayo, bayakwazi ukuthi kakula hulumende akula muntu okhona. Ukhangela nje uminista we-education kuyahamba kuze kufike namhlanje ekwazi ukuthi amatitshala akula transport yokuhamba, ama-head kakula transport yokuhamba, angahambisa laba ababerejistile ukuthi bazabhala i-O-level le-A-level ngoJuni langoNovemba ngokuba kakula transport basuka njani ezigabeni lezi abakizo behambisa lawo magama kuma-district offices. Into edingakalayo ukuthi uhulumende abone ukuthi amabhenki avulwa kube khona zonke izinto ezidingakala ukuthi abantu baphile ngalesi sikhathi kulushwa nale gciwane le-coronavirus. Nxa kungasenziwa ngalezo zinto akulanto ezahamba elizweni. Okwesibili, kumele uhulumende adlulisele phambili usuku lokuvalwa kokubhadalwa kwe-exam fee ye-ole A-level lakho kokunye okungabe kubhalwa, kungabe ngu-grade 7, kungabe ngokwe-university noma yini, konke kumele kudluliselwe phambili.